sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 21 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ibandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157, kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million, kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegut, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikeleli likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangena ema-churchethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele ema-churchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhanya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankase ebulenjini njalo-ke bebe lama-groups abawafomayo, kumbe ngabantu abema-churchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama amasabatha ekhankase khona ngalombe kuMethodist uzalungisa amagroups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kumamuslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqindi zabo bekhankasa ukwenzela ukuthi kumemetheke ke kukhuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusuya kuKhisimusi, isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayindlela engikhaya, sikhulumisane kulenjini, senze izinto ezinenge kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi isibusise, sikhangele liKhisimusi usikoda ke sinanzelele ukuthi thina sitha standards nini, asisanitize nini, asifaye namamaskethu, asibeni le social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisoleke kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe i-diaspora vote. Unkomo wethule amazwi la ethakazelela iminyaka engamatshumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute pheceleze ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya, imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo kuhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho, ungaqala lolo daba bavuka ubhova. Thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo, one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote, ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya. So kubalekelela ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi khona.
Sikhona impela ku-ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa yi-Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho. Sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister, abaregistrileyo abayevota, abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni lo besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi siza ngena kukhetho oluzayo. Ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa-ke isinqumo sokuthi sizangena kulolu khetho ngaphi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili, kuzamele sikhangele lapho okulama-structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu nguhulumende wezanu. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likazaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likazaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama-properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama-properties vele ahamba njani, ama-title deeds akubani, kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma-property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe yizipra kumbe yizaphu as a party. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awa le committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma-property wethu. Kodwa-ke siyazi-ke ukuthi okunye kumele sikwenze ikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma-property besiyi-political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and siziqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka owe-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba Kuye Moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yethu leyi ibingaso elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili, esakuqala ngesika-vice president owaresignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoqa emsebenzini lo ngoba esejile ukubalisa kwangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumende. u-Vice President wethu omutsha ongenileyo nguChristine Kanyumba ophuma kweleMashonaland East. I-election le yenziwe layo virtual, abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke ngendaba ze-network, kodwa kuqhubeke kahle, akuzange kube lokukhonona. Abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo online learning, iziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network. Kusikhundla sika somlomo we-ATUS ngangikho-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM. Lamhla-ke kwenziwe i-rectification, amalunga wonke awe-National General Council akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent. Ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho ku-NSD AGM yethu elandelayo.
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi ukuzabalaza, sizabalazela iholo lethu, sizabalazela ukusebenza okungcono, sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi. Siphumela khona njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees. Kodwa-ke akulani sinquma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapha akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kususela ku-ECD siyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole. Kungumlando kahulumende. Sikubekeke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajeti yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu siza kwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union siza khankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. I-News Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke, sengathi lingaba lomnyaka omusha. basakazi yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulomhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani mhlawumbe sifunani bephakame mhlawumbe betshengisele ngenye indlela hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment yeZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela Sakazi kambe indaba yama passport la amasha lawo asibese khona na isidingo sokuthi izwe elingenamali kodwa ugijinyiswa ukwenziwa ama passport azobuye edule ebize imali yaseAmerica ukuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnanga kakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icawanga izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyapho ukukhuluma uphela into sesiyeza lokho hawo thina sikhathele ngempela mse hayi ukhathele ngempela era musi bona into sezenza manje ngempela ngempela ayisithina manje isikwati kakhulu
linjani lonke elilalela ustudio ngibingelele labasakazi bonke abaka studio bakithi nxa ningasiza ke lixhumane le first mutual gives bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwele kamthakazi ipentsheni yayithathwa yi-first mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi-192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu-48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kathi ipension leyo ele mali encane kangaka yona i-48 bond ithengani bakithi akele sisizekele isikhulumele labantu baka-first mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lusisilo ubizotha ngukholisane moyo vele ke ngisadingisisa lusiso vele lubhane khonapha unceba amazi umwethwa ngukholisane moyo kholisane moyo lusisi awutshonile bakayisu vele kuyahlatshwa injekiseni ebizwa Johnson osishiyile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonoto eBotswana but kutonga khona ngapha elupane asikabi kwazi kwaba kibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzalutonga elupane asikathole kahle elupane ngapha khona khona ngapha but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 ngingasibamba khonapho abanye babemazi khonapha abakibo kholisane moyo lusisibhekebelo mntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethe mina bangabelimazi khonapha elupane kholisane moyo ukhani phumapha elupane ngingasibamba khona basaneneka idareshini lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe mazibabhe kahle malimazi emsizeni mpela ikwanisa ukuthi bezongcwatshe ekhaya khona ngapho ayigcine lahlile kanye nomntaneni badala imali isaphila khonapha elupane mntaneni nanguthi okhulisane moyo usishiyile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 o'clock ngesikhathi ntambama
Salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lo wabo Dube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngaseNyamendlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi libo okens izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi limfakele ilinki yesindebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle ngelinki yesindebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka angazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesindebele ngiyabonga inkosi libusisi
ngilela lonke bobungami inkomo lawo kithi ngikube kokukini lonke ba studio 7 siyacela konke sokukhuluma ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo dike lishuke obulawayo mpela lihamba ngokamera please liyefika esolo sithu lesolo sifike likhangela libone ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyadunga kungenzwa hayi bantu ukuthi sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi yavuma igama lami uphilani moyo ngisecholojo ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise itsholotsho lokhu yacina kuseselo simithi into ezakalayo nalokuthi usimithi esaphila kwaye kokumkuthi ugogo lona owetsholotsho wawungekthara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapho vela kusela katapile egrede kusela katapile ulungiswa kusele mgwaqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithela intela yayo lokhu zeni lapho siyacela ke lizama ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto eziphumeke goli lapho egoli eziphume egoli azisafika ekhaya sifunee zihambisele abantu abethu ukudla kusunandi ukuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esoyikhulumayo lisuke pela ngokamerodi lihambe lizeefika kosolu selidlule ngesolu selize liyefika konale kosikenti lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyalicela mbese ngibingelela lo usibangilizwe unkomo sibangilizwe zamani ukubona ngililizipura zamani ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzokhulunywa sikezokhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambe lezinto nalo kambe lizwe zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba vele into esiyenzakala sisabona ukuthi kwenzakalani yabo
basakazi livuka njani studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlebe aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi ezimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhim ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso ye-Tigrayan People's Liberation kwele-Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa i-Afa le-Amhara. Singene kudaba lwemelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo se-White House unkosikazi Jen Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uzakhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. kulamalunga eParliamente yeMelika amathathu abanjela umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.